Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Tanono Kawande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolosine mhlazi ku 3 Ncwabakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba ophakemeyo oweSupreme uza kwethula isinqumo namuhla kudaba lwamalunga alitshumi lambili awebandla eliphikisayo LACCC avinjwe ukuncintisa kukhetho.
Ukuthi ngemva kokuphiwa imali eziningi kangaka, can they go and independently be interpreter umthetho against umthetho ngendlela oyiwo fair and impartial?
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthembisa ukuthunqisa njalo intuthu zakwentuthu ziyathunqa engavotelwa.
Mhlaka 23 August sifuna ukuthi sivote sivotele iZANU-PF. 23 August siwine to.
Kodwa ibandla lesisili kuchaya indiva lokhu lisithi sesiside isikhathi bebusa kodwa ingqubela phambili ingekho.
IZANU isebenzisa ubuqili lokuhuga abantu ngezimnandi besazi ukuthi abazake badla inyama for 6 months, yikho kabantu sebelandela lapho kuholelwa khona abantu njengenkukhu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Inkantolo yeSupreme Court iza kwethula isinqumo sayo lamuhla kudaba lwamalunga alitshumi lambili awebandla eliphikisayo le-SCCC avinjwe ukuncintisa kukhetho lwamalunga edalela ephalamende kobulawayo yi-High Court ngoba isithi akhweza amaphepha awo awe-Nomination Court isikhathi esasihleliwe yi-ZEC sesedlule. I-Supreme Court ihluze udaba lolu eHarare izolo amagqwetha e-CCC esithi wona i-High Court yaphambanisa ngokunjalo athi kumele abantu laba bavunyelwe ukuncintisa. Kodwa abamela uMamangala ongowebandla leZANU-PF bayakuphikisa lokhu. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isikhulumeli se-CCC kobulawayo uMnumzana Swithan Chirowotsa yena othi bakhangelele ukunqoba.
Kumele sibili sinqobe, yikho esikhangelele ukuthi sizanqoba ngenxa yokuthi amagqwetha ethu afake izizathu eziqinileyo kakhulu esibona ukuthi zilomkantsho njalo izizathu ezingasuthisa bonke ojaji. Singathi ukuthi enye into esikhangeleyo ukuthi iSupreme Court nxa iyethula, sikhangelele ukuthi nxa ingayethula into engakhangelwanga nguZulu kumbe isinqumo esingahambelani lomthetho, sibona ukuthi kuzaba yinto eyangisayo kakhulu. Sikhangele ukuthi kwesinye isikhathi iSupreme Court izafuna ukuthi igcine inhlonipho yeSupreme Court, igcine esingathi thina yi-dignity ngesikhiwa, ukuthi iSupreme Court iyabe ikhangelelwa ngabantu njengedale elile sisindo kumphakathi.
I-Supreme Court ingavumelana le-High Court ukuthi ayi laphambanisa kumelanga livunyelwe ukuncintisa, liza kwenzani? Singabona yini lisekela amanye amabandla amancane aphikisayo ancintisayo kobulawayo endaweni lapho obekulabantu benu khona?
Nxa kungaba njalo kuthi ukuthi kuyabe kumele kube lo mhlangano omkhulu Citizens Coalition for Change njalo kube yisiphithiphithi ukubuza izakhamizi ukuthi sithathe nyathela bani ngoba nxa mina ngingakhuluma kathesi ukuthi sizakwenza okunje singabuzanga umphakathi mbona ukuthi singaphambanisa kuyabe kukuhle ukuthi kube lama consultations abantu bebuzwa ukuthi senze njani njalo kube kwenzwe ngesiphangiphangi ukwenzela ukuthi sethule umbiko oyabe uqakathekile ukuthi sinikeze abantu
bakhona abathi lapha lazokhela amalahle ngokwehluleka ukuqoqeka kuhle njengebandla uthini ngalokho
thina njengebandla sibona ukuthi kuyisimanga ukuthi umanji uza kuthi yena abe-TCC abafikanga ngesikhathi kukanti-ke bona abe-ZEC abayibo ababethatha amaphepha awe-nomination bekhuluma bekufaka kuma-affidavit befunga besithi abe-TCC bafika ihola lesine lingakatshayi kati bafika bangena e-nomination court ihola lesine lingakatshayi yikho lokho esikuzwayo yiZimbabwe Electoral Commission kodwa omanje bayothatha ezinye izinqumo esingakwazi ukuthi zivela ngapi so ngibona laba abasoli bandla abantu nje abangazwisisi kahle ukuthi indaba isuka ngapi isiya ngapi nesikwazi ukuthi abalunga eCitizens Coalition for Change afika enomination court ihola lesine lingakatshayi
lo ke ngumnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla lesi-CCC kobulawayo ukuhlaziya lolu daba untungameli inkomo Studio 7 uqoxe lolwela amalungelo oluntu njalo ekhokhela inhlanganiso ye-ibheji likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo
okuyayenzakala ngingaza ke ngikutsho kodwa esikukhangeleleyo njengabantu esesiphile kuleli lizwe simzwile lo ophethe ilizwe ese-Country Park use wa-congratulator ama-candidates akhe ukuthi sebengenile sebenqobile bengazange baye ekhethweni so kangikhangelelanga ukuthi inkantolo ingakhipha isinqumo esithiyeneyo yebo ye ingakwenza kodwa okunye okufuze sikukhumbule ukuthini kakusuku ngaki ojaji bephiwe izimali eziningi half a million nguyena lo babuphetheyo ese okuzaba ngumbuzo ukuthi i-coincidence yangkhona ngoba omunye uzathi hayi bebefanele ama-parliamentarians aphiwa ama-minister aphiwa ye kodwa kulensolo eziningi kule mbuzo eminingi ukuthi ngemva kokuphiwa imali eziningi kangaka can they go and independently be-interpreta umthetho against umthetho ngendlela oyiwo fail and impartial so mbona ngazathi ngezinye zezinto ezisolisayo okunye okuyabe kuqakathekile ukuthi kwenzakale yikubana ungakhangela ngalalela umabhalane jikelele wezaphu watshengisa ukubana ibandla le-TCC liyabakolota ngoba balisekela ngo-2018 kodwa kungani babenezivumelwano thize ezenzakalayo bangasazifulufilanga abantu bakobulawayo le bandla le-TCC kufuzeni bekuzwisise ukuthi abantu bakobulawayo bebengakakukhangeleli ukubana izano iphathi so uma abantu babo sebekhitshiwe kuye kuqakathekile ukuthi besapote amabandla amanye ukuze kuvinjele izano
siyazi ukuthi kulomhlali wakobulawayo osemangalele ilunga le-ZANU-PF elincintisayo umnumzana Raj Modi esithi laye wafaka amaphepha akhe isikhathi sesedlule ngokunjalo uthi kumele aliswe ukuncintisa inkantolo ubona iluphatha njani lolu daba
akukho vele ngukhangeleleyo ngendaba kamodi engubona kungenzakala ngomodi yikubana kuyathiwa lifayile isikhathi sesedlule uma inkantolo ihloniphe abantu kodwa kamboni kungathi umodi ukhitshiwe kakulokho vele kangikukhangelelanga umodi bazenza ngayo yonke indlela yibo phela abantu abathinteka ezintweni eziningi-ningi yibo ababe ngosomabhizimusi so yibo abantu abangani bayathinteka ungakhumbula kulo mnyaka umodi wengane uyathinteka entweni zegolide le muli yona le esiphethe so ukuthi sikhangelele ukuthi umodi namhlanje ngavuke ekhitshiwe hhayi siyabe singasibo bantu abakhulileyo umodi usebenza labo labana abantu
lo ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo olwela ilungelo loluntu njalo ekhokhela inhlanganiso ye ibhetshu likaZulu. Uxoxele Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi engavotelwa uthembisa ukuthunqisa njalo intuthu zakwaNtuthu ziyathunqa zona ezagcina kudala ngenxa yomumo womnotho. Umnangagwa wethu le lamazwi izolo eralini enzelwe elokitshini leCowdrey Park. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisas Banda ubesembuthanweni lo wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isiphedlela lesi silembhede ngamathumi amabili njalo sizaba nabodokotela labomongi abahlala khonapho. Umongameli Mnangagwa uthe izabelo zonke zelizwe zizathola isibhedlela esinje. Isibhedlela lethi samukelwe ngenjabulo ngusikhwica mfundo Mthuli Ncube okhangelelwe umela ibandla leZanu PF edale lePhalamende kulesi sigaba.
Uvule iclinic lapha eCowdrey Park. Ngokuthi iclinic kodwa ivele isibhedlela is well equipped, it's got very modern equipment, imishina eyenza yonke into abantu beCowdrey Park bazakhabula okumangalisayo. Njalo umongameli uthi ambulance ezabe ithwala izigulane besiyasizwa iclinic.
Umongameli uye phambili sithi abamabandla aphikisayo abayibo ababephethe ikhansi yakobulawayo kusukela ngo-2000 bayekela idolobho leli sifa kodwa uhulumende wakhe usele minyaka emithathu evuselela ubulawayo.
We used to say kobulawayo kontutu ziyathu yazizuyela lani. Under the Second Republic we have comprehensive plans to revitalize ubulawayo as our country's industrial hub. Kodwa iSecond Republic ihlale phansi yathatha injongo eyokuthi ibulawayo sifuna ukuthi ibuyele kontutu ziyathunga ibe ngontutu ziyathunga eyayiyikhona kudala.
Utshela abalandeli bezanu PF ukuthi sebenqobile ukukhetho lona olungakenziwa
mhlaka 23 August sifuna ukuthi sivotele iZanu PF 23 August siwine nomdumo namhla ufuna ukutshela Zulu ukuthi sonke siyafana esibabeni seZanu PF. Amalokhantoni zonke ngeZanu PF, iparlamenti ngeZanu PF, sizawina.
Umhlali weCowdrey Park umnumzana Magubane uthe iZanu PF phansi kukaMthuli Ncube ilethe intuthuko enkulu emangweni lo.
Ukwenza iziphumi izakhamizi zinanzelele idevelopment eyenziwe yibandla leZanu PF. Aspiring candidate engubaba uMthuli Ncube, we've seen i-development esiyenzakele nje in a short space of time. For the past 20 years azange sibone kuma opposition parties.
Imizamo yeStudio 7 yokuthola imibono yabesigodlo sommeli weBrithani eZimbabwe ngokusetshenziswa kokwakhiwa kweCowdrey Park Health Center njengesehlakalo sentuthuko elethwa nguhulumende weZanu PF njalo yokukhankasela ukuthola amavoti ngokhetho yehlule njengoba udophe ucingo ekhethe ungathathwa ilizwi ethi bakhipha umbiko okubeka sobala ukuthi lesi ngesinye sezibhedlela ezakhiwe phansi kwesivumelwano se-UK defeat. Konke le mali esetshenziswayo kwakukhona embikweni abayothelela kuvulwa esakuqala eseStonebridge esiseHarare.
Siyabonga Chisa. Kodwa ibandla lesi lithi amazwi kamongameli Mnangagwa awethule kobulawayo izolo abengokudinga nje ukuvotelwa ngoba bathi okuningi akukhulumileyo akusilo qiniso. Ngesizwe umlayezo esiwuthunyelwe ngumsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Okokuqala abantu babambe umlomo wangaphansi njalo bayamangala ukuthi upresident njengoba engumuntu ofake ukuthi egcine iconstitution kungani ehambe tshela abantu izinto ezingayisizo. Okunye umthetho uthi into noma icakalise court kakula muntu ofanele ehambe ekhuluma ngalo. Thina simangalile kakhulu ukuthi upresident uyakwazi namhla ukuthi Supreme Court edihlala ngo 4 o'clock icubungula iappeal yena sehamba sesiyatshela abantu eCowdery Park ukuthi ubaba uProfessor Ncube Mthuli seyiMP izano opposed lokho kungamanga njalo sibona ngani ubaba uyaphosisa ngoba into engakapheli ephakathi kwedale ayikhulunywa ngayo ngesikhiwa bathi sub judice iyazila ngoba lapha sibona ngani zifunwa ukuinfluencer iHigh Court ukuthi njengoba uPresident sechile ukuthi uMthuli Ncube sengu-MP ano-opposed khona kungamanga sibona ngani ubaba lapha uphosisile one okwesibili umuntu omdala ufanele ekhulume iqiniso okwenza ukuthi abantwana labo bafunde iclinic leyo oyivulileyo ayakhangwa ngubaba uProfessor Ncube uNcube ufice vele imali ezivela ku-United Kingdom isiyakhiwe njalo khonapho evele engakakhethwa sibona ngani abadala abakhuluma iqiniso kwenzela ukuthi bahlonitshwe ngabantu okwesibili sibone bonke amavenda lawana avela ngaphandle kokubulawayo asuke athwalwa abangabanye abantu abathiwa bazibuyele bodwa hatshi bo labana abantu basebenza laphana ngesivumelwano ukuthi bazakhankasela iZANU PF njalo abanye sebatransfer amabizo abo avela ngaphandle kweconstituency yakobulawayo iWard 1 babuya bazahlala khonaphana okwesine sibona abantu phi ukudla bedikeli amachikeni inabo nje beholwa njengenkukhu lokho kuyayangisa kutshengisa ukuthi abantu bayalamba yipoverty basebenzisa ubuyanga babantu ukuthi babahuge ngokudla njalo ngomthetho we-Electoral Act akuvunyelwa ukuthenga abantu ukhankasa konke lokhu izinto ezizakwenza ukuthi ama-election la angavunywa ngabantu makhaza ngitsho lama-candidates ngoba iZANU isebenzisa ubuqili lokuhuga abantu ngezimnandi besazi ukuthi abazake badla inyama for 6 months yikho kabantu sebelandela lapho okuholelwa khona abantu njengenkukhu kungenani thina bebandla le-triple C abaholwa ngubaba u-advocate Chamisa sithi konke lokhu abakwenzayo akusoze kuncede
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC usithumele iStudio 7 umlayezo lo esecingweni eHarare
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele inkulu Asambeni
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi omunye umholi webutho uMajor Godfrey Nyoni uphe ubufakazi emthethwandaba eHigh Court eHarare obokuthi wabona unkosazana Mary Mubayiwa ehudula owayengumyeni wakhe umnumzana Constantino Chiwenga esibhedlela seSouth Africa yena egula ngapha esopha igazi. Unyoni uthe wabona njalo ukuthi uMbayiwa wayesekhiphe intambo zemichina ezazixhumaniswe emzimbeni kaChiwenga. UMbayiwa wetheswa icala lokuzama ukubulala uChiwenga owayegula okokuthi wayengenelisi ukuhamba. Yena uMbayiwa uyalilandula leli cala. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi amapholisa ensitha awe-CID amabili adujulwe alimala kakubi eCowdery Park ngesinye isikliwi usimelwe yinkosi Dube kade edingwa ngamapholisa. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sarubonani, 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 sarubonani. Hai, yazi abantu bezanda, abantu bezanda bana manga too much lawo. Zambu kuvisa abantu kuti bebe andabona. Abantu bangayingeni indaba yezandi. Ngayingeni indaba yezandi. Kungarotshwa ngezayizana ngamapinats manje. Ngoba nje makuphela ukhetho nje banyamalala ngeke uphinde ubabonza. Uyobona ngo-2028.
Hey, Studio 7, Studio 7. Ngingabe ngivuka njani emsakazweni? Siyeza umnanga kwizethembiso zakhe, kodwa thina kazi sincede ngalutho ngoba vele uhlala ethembisi. Yodlame lolwabathalu. Manje yini le abayenzayo besebenzisa onkantolo ukuthi bakhiphe abantu sibayiba bafunekayo? Bona ma bengelavalo, abavulele laba bantu bavotelwa, bawine ma besenza kuhle abantu babavotela. Ngijiya khonapho.
Studio 7, Studio 7 linjani? Mina ngilesimanga ngalowo mgwaqo okuthiwa ngenkayi, kuthiwa ibulawayo ngenkayi road. Ubonini kwakhulunywa ngayo? Waye ekuqala ukukhuluma ngemgwaqo esefuna ukuvotelwa. Kathesi uzavotelwa uyawina. Uyazithulela ezithulela, uyaziya evumbuluka ngo-2027, ze wonto 2028 seseduze. Ngikhona esitshela ngemgwaqo. Khangela lapha ikakhulu lapha esikhona thina kubo Sganda, wathi akula mgwaqo vini. Mina ngisemajiji, kathesi ukusuka ngenqola ngohamba ngenqola ngohamba ibhayisikili usefika emajiji. Ufika nzima ngomgwaqo ofileyo kodwa kuthi phambili ngezana. Yini into yakho enziwa ngezana obukekayo? Abantu kabazama ukuvusa amakhanda bebona ukuthi izana le ngamanga kuphela esitshela wona. Ngeke sapha yayisilungisele ilizwe ngaphandle kokuthi besitshela amanga kuphela.
Siyabonga emsazweni sabona khona umsebenzi. Sengathi namhlanje izinkantolo zingaphumela obala ukuthi zizinkantolo zakamangempela na noma ziphathwa izana ngempela siqondiswa headquarters yezana, ngoba kumele baphawule ukuthi bathi ukuthi uSever Kasure uyabamvumela na ukuthi akwazi ukuthi ancintise ukukhetho lamalunga etubusi lawa ababamba izandla lenyawo lawo ukuthi akwazi ukuncintise lapha kwaBulawayo. So inkantolo mayiza phumelela ecebeni lokuthi bama ngapha ngakuzana, amaZimbabwe kumele abone ukuthi izinkantolo seziyingozi ngoba sezingezezana. Bekhohlwa kwathi noma izana ngazi iGreek election ayikho into ezoyenzela ingane yeZimbabwe bengcono. Ingane zeZimbabwe ziyaqhubeka zisiya kuwa ezikafuleni eBotswana zidinga umsebenzi, zingakhompa zethwa lutho, ziphuka amathambo omzimba zibe paralyzed ngalamuntu ozazibheka. Ezinye ziyaqhubeka zibela eSouth Africa zifike zitshiswe ngamathaya, kungakhompa zethwa umuntu kwandaba zalutho. Ezinye ngapha eZimbabwe mazikhala ngokuthi luphi kambe kanjani ukhetho, ipha ama results okhetho zizophulwa yiyo futhi izana uPF kwandaba zalutho. Izana uPF kade busa abantu semele bebekwazi 40 years ukuthi ayenzanga lutho. Akula lutho lulodwa ngaphandle lokuthi babophe ama opposition kuphela ongarivume bayaphelele ejele labo Jobs Carter kuphela. Yiyo lokufaka izinkantolo imithetho yezinkantolo ukuthi ungakhuluma ngabo bakunkinadela usaphuma ejele. Hayi into enhle ukuthi ifakani izana wokukhona okuzayo kuhle, cha akukho. Siyabonga.
Sibingelele enkundleni. Lishona njani basakazi? Oh, khuluma engumantyeza. Yes, sizwile ukuthi kuthiwa eCountry Park abantu bebegcwele khona ngale bezolalela amanga ezano. Mina ngokwazi kwami izano ayikaze yayenza loba yini elizweni leZimbabwe. Izano iyeyama kumadona. Njengamanje kuvulwe isibhedlela okuvela ukuthi sakhiwa nguhulumende waseBritain, kodwa izano iyajika ithi yiyo eyenza intuthuko. Izano ayikaze yagubha loba yisibhorani. Konke iziborani ezikhona ziyasuka zigejwe ngamadona, kodwa izano iyathi fika ithi yiyo egebhisa ibhorani. Lezibhedlela kathe semakhaya abantu bazakhela izibhedlela, kakhulukazi abantu abakudiaspora. Isibhedlela leso mase sizovulwa, izano iyafika ithi yiyo elethe leyo ntuthuko. Thina siyayazi, siyazi kahle, asiyifaniseli. Kathe seGwanda kwakuvulwe inkamba zamapholisa ezincane nje, izinto ezincane ezakhiwe izakhamizi. Izano iyabuya ithi yiye kwenzileyo lokho. Siyakwazi ukuthi izano yonke into iyeyama kumadona, ihambe sitshela abantu ukuthi yibo abayenze lezo zinto. Lokudla okubuya ku-United Nations mase kuphiwa abantu izano yakuthi ngokwayo. Siyakwazi kungarojwa nje abanye abantu, kodwa thina siyazi kahle izano. Kodwa ngicabanga ukuthi abantu sebeyazi ukuthi izano yonke into eyenzayo nje ayilaqinisa. Ngalokho ke asisezameni ukuthi kube lenguquko, sibone ukuthi okunye kuza sisa kuphi. Sesikhathele ngento ekhulunywa ingafezeki. Asizameni okunye sibone khona ukuthi kuza sishiya kuphi bantu bakithi.
Sivoteni ngokuthula, singabi le ndaba noma kulokuhlukuluzeka, but asikufakeni enhliziyweni, sisebenzise uthando lusenhliziyweni. Ngiyabonga.
Studio 7, Studio 7, salibonani linjani ngapho? No, thina siyaphila ngapha ngutsunami lona. UW Mlulana, le ndoda amadoda akobulawayo ungazi noma ngichabango noma ushabalala owayekhuluma ngokuthi khona ileadership yeCCC iyona emoshile nokuthi ekhalela ukuthi ubabe kunama structures and everything but akafundi if izanu PF nefazi could infiltrate iCCC bethenge abantu bebabhadalele bebafake bona ezikhundleni zokuthi becontest as ama MP what more if lento yenziwa kudala bangaki ababezothengwa anyway if he is a leader mawuyi leader awuqali ngokuthwala izandla ekhanda makuqhamuka iproblem uyahlala phansi uzinze ubonise ukuthi wena uyi leader manje wona mawuzoqala uthwala izandla ekhanda uhlaba umkhosi uthi abakulandelayo bethini ngeqiniso kuba ngoku
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amapholisa labezomvikela besigodlo seWashington DC babikwa belungiselela ukubotshwa kukamnumzana Donald Trump owayengumongameli welizwe lamuhla. UTrump ukhangelelwe ukuma phambi komthwethandaba esetheswa icala lokuzama ukugenqula impumela yokhetho. Kodwa kumangalisa abanye ukuthi sonke isikhathi uTrump esetheswa amacala usekelo lwakhe lubikwa lukhuphuka. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo saqala ngumbuza ukuthi ubona amacala kaTrump ezaphathisa na umongameli Joe Biden ukuthi anqobe kukhetho lomnyaka ozayo lanqa kulabathi usegugile yena umongameli Biden.
UJoe Biden ukuwina angeke ayekele ukuwina ngoba ama-Democrats sengathi i-majority yabantu base-America abayithandi i-politics eyenziwa ngama-Republican especially umuntu abamfaka phambili uDonald Trump owaphula imithetho eminingi yakuleli lizwe engu-president. So ama-Republican until baqondise isituation yabo abalayo lo Donald Trump bakhethe ileader entsha, ama-chances abo ukuthi bawine are very very slim against ama-Democrats. UJoe Biden lokho ukuthi usegugile, yebo siyakuzwa, kodwa umbuzo okumele ngabo abantu bayazibuza ukuthi uyakwanisa yini ukwenza umsebenzi wakhe. And masibona, thina sibona uJoe Biden enza umsebenzi omuhle kakhulu odlula amanye ama-president amaningi ake abusa lapha e-America. Ungakhangela i-unemployment rate ikulowest number eyiyona iminyaka eminingi edlula abo 50 years. Ukhangele i-recession adikhulunywa kuthiwa kuzoba le recession khona manje sokuthiwa hhayi i-recession ayikhani ingathi izoba khona sokuzoba lalokhu asebekubiza i-soft landing. Ukhangele i-inflation uyithole uBiden ma ithatha over from uTrump idlalela kubo 9%, khona manje useyehlisile i-inflation isiku-3%. And kuyatshengisa ukuthi ama-policies akhe umnumzana uBiden ayasebenza and abantu abaningi bayakuthokozelela ukuthi bale misebenzi. Into zonke zihamba kahle, idola liqinile, i-America e-Ukraine isincedisa i-Ukraine. I-Ukraine itshengisa ukuthi ile chance yokuthi inganqoba against Russia. So konke lokhu izinto ezinhle kakhulu. So okokuthi ugugile lokho, I think abantu kumele bakhangele imisebenzi yakhe ayenzayo.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseVirginia khona ngapha kweleMelika. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ezikhokhela. Umthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme Court uza kwethula isinqumo lamhlanje kudaba lwamalunga elitshumi lambili awebandla eliphikisayo ele-CCC avinjwe ukuncintisa kukhetho. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise ukuthunqisa njalo intuthu zakwentuthu ziyathunqa nxa engavotelwa. kodwa ibandla le-CCC likuchaya indiva lokhu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ku www.voandebele.com. Olivalelisayo nguChris Gande ngesithi yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Silazo njalo ezinye indaba ntambama ngo 7:30.